Izwane sengizoba ukuhlaza ukubana thina sayenza ama-primary elections ethu ngo-March saqeda salungisa yonke into siyenze ngebandla elibushayo njalo ibandla elihlelekileyo konke sekulungile sesimelele impela nje ilanga elangolwesithathu ukuthi siyoqedisa yonke into vele siyayazi into esiyenzayo njengoba silibandla elakhulula izimbabwe kuqothela izaphu nezane ezahlangana ngo-1987 ngoba izane iphiwe singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asikuphumputhi lokhu sehayi thina sesimelele ilanga ngempela konke sekuvuthiwe.
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama-double candidates, uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma-primaries. Uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku-constituency inye bengabe bandla elifanayo. Sisoze sibone yini kusenzakala ku-ZANU-PF lokho?
Lokho kuzanibeki liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primary sawenza ngo-March okutshengisela ukuthi wonke umuntu obengasuthisekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka. Asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale ku-ZANU-PF. Into engenzakala yikuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasuthisekanga abe sefuna ukuzimela lokho kuthiwa ngesiNgisi yi-independent candidate. Thina silakholokwalo ngoba ungavele uzimele usuyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzixhotshile wena wedwa emhlabeni lwe-ZANU-PF. Asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TPC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasuthisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TPC bengazimela bebe ngama-independent candidate. Thina asikwenzi kokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga. Yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures. Akula political party ngapha ngokuhamba ingela-structure. Ngonxa kule-structure uyabe ukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikanje. Kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi. Thina kubandlela e-ZANU-PF asilako kunokho yinunu elingafuni lokuyibona.
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho?
Abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho wona lawa bavele bakwenza ngabomo. Angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathi kena bazathela ithelethele esitshweleni asibulilika jeja konke lokhu yinto abantu asebevula amehlo bakubona.